Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-MDCT lithi akula kubandlulana ngobuhlobo kubandlaleli njengalokho okushiywe ngabanye abantu. Izisebenzi ze-Stanbic Bank zitshengisela phandle kwebhanga leli zikhonona ngokuxoshwa kwesinye isisebenzi ebesibamele ku-Workers Committee. Ilizwe leBotswana linika eleZimbabwe imithi yokunqabela umkhuhlane wenkomo. Sizahlolisisa okwenzakala endaweni eziningi lapho okuthathwa khona izithupha ezinikwa luhlangothi lukahulumende lwe-Registered General's Office. Ku-Live Talk lamhla, uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenziwa ngabesifazana abakholo lwesiKristu njalo lokuthi banganceda njani ilizwe leZimbabwe. Bayangena na abesifazana lakwezombusazwe. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunomlethi ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.